ungathini ngesimo salapho okuhlala khona abantu besahlolwa ama quarantine centers, uthini ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lolu olwe coronavirus, usebenza kuhle yini ukuthi lingamemetheki?
Salubonani balaleli linjani lonke endaweni eziningi. Engithanda ukuba bengenela kakhulu ngabangakithi phela, ngisho iVungu constituency, ngaseGweru, ngaseSomabhula, ngaseLogwero, ngaseThovo, linjani isihlobo zami esihlangana ngesikhathi lesi ese-COVID. I-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olokwenzakala emhlabeni jikelele, lokho okuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu beVungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela ukukhunywa isiphathamandla sikahulumende. Sona-ke phela esitshengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown. Bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli weZimbabwe. Into eyenzileyo abantu beVungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi wenze kuhle. Thina eVungu sile isolation center ekuthiwa iseLogwero Adventist Clinic. Thina silomongameli ositshengisayo, njengoba nelisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyini. Abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba seVungu singumntwana womuntu munye, umntwana womuntu munye, sibambene. Asihambeni sibambane, silalele silandele inhlelo zikahulumende, sihloniphe abakhokheli bethu, ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye president. Simnike amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle Vungu.